Nansi insoko zendaba zethu namhlanje lizethulelwa yini uSthandekile Mhlanga weStudio 7. Inhlanganiso yeMedia Council of Zimbabwe isisungule isikhwama sokufundisa intatheli zendaba ukuthi zilobe njalo zisakaze indaba ezingathathi uhlangothi kwezombusazwe. Inhlanganiso yeAmnesty International yethule umbiko oveza ukuthi eleZimbabwe ngelinye lamazwe ephula amalungelo oluntu. Isiphathamandla sikahulumende uMnumzana Obed Mpofu uthi uzakhuluma lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Botswana ezikhangelelwe ukubuyiselwa emuva. Ezazisa ukuthi umanyano wamazwe omhlaba o-United Nations uthi awusoze wenelise ukuhlawula imbadalo zokulondoloza iziphepheli lezi, ikakhulu njengoba eleZimbabwe lingekho empini. Izakhamizi zeHarare zithi azamukeli ukususwa kwemota zemchova phakathi kwedolobho leHarare Council incedisana lohulumende bengakhulumisananga lazo. Ku-Live Talk lamuhla sixoxa ngokuhlukuluzwa kwabesifazana kwezombusazwe kulandela okwenzakale kungcwatshwa owayengumkhokheli webandla le-MDCT uMnumzana Morgan Tsvangirai. Thumelani imilayezelo yenu kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yobulenjini yokuzilibazisa ekhasini lethu le-VOA Ndebele. Lingakhuthwa lezindaba lezinye kuStudio 7 owafasi 7 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930-15580 laku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi sikuWhatsApp lakuFacebook ku-VOA Ndebele.